Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge umnumzana Thanonoka Wande obesipha indaba zelimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 17 Mfufu 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi olukhokhelwa zinduna lamuhla kobulawayo. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election ngempela sonto sokuthiye izakhamizi zithithibele.
Abantu abakhanya bephehla umsindo isibo bantu abasuka insiza kuward 4 kumbe matopo kuward 2 abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona.
Isigaba seMathebeleland sihlaselwa ukungahambi kuhle kwezombusazwe.
Ikakhulu emakhaya emasouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu. Umsakazo esilawo baba Gande sutshayela ihlondo iyona le kuthiwa yi-Studio 7.
Kwezemelika ziyambhebhela owayengumongameli umnumzana Donald Trump esebhekane lo daba lokuthi ayemiswa phambili kwekomidi ecubungula umvukelwa okuthiwa wawujojozela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi olukhokhelwa izinduna lamuhla kobulawayo. Uhlelo lolu luthiwa luza kuba lamadale lapho abantu abazafakaza ngokwenzakalayo ukwenzela ukuthi bakhumisane umlotha. Kusukela ngeviki edluleyo iphephandaba leChronicle libika ukuba bekule ngxoxo phakathi kwezinduna zomdabu esigabeni seMathebeleland zikhuluma ngodaba lokuthi zingaphuma lomhlahlandlela onjani ukuze kukhulunyiswane ngodaba lolu olweGugurahundi. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngempela sonto yonale sokuthiye izakhamizi zithithibele. Abalandeli bebandla le-CCC kade bekhankasa izolo belamalunga edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele lomnumzana Kucaca Phulu baxotshaniswe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF ngemva kokutshaywa kwabanye. Abesifazane babikwa bedajulelwe izigqoko bahlukuluzwa. Kesizwe umnumzana Molokele ngemva kokuxotshaniswa ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Just to confirm ukuthi ngisendabo Black Dog omjenyama labanye abafowethu. Imota sesiyithethe ayela problem. Kukhanya bagcine besabele ukuyathaga siyi-chema shop phakathi kwabantu ade bebukela ibhora. So sesihambe sayithatha imota sesisukile we about 25 kilometers away from where the accident occurred.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele ilunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC emele iwange East edale. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
balaleli baka studio 7 izani PF isivuke inyamazana evele iyo yona isivele siyazi iyo yona ngikhuluma kunje insiza south kuwat 4 bahlasele umama okuthiwa unagodi izolo ntambama babuye bahlanisela lo councilor wethu ubaba Augustine Gumede candidate ka councilor wethu bebethesa icala lokuba umama unagodi kungani evumela abantu besisic besenza umhlangano emzini wakhe umama unagodi ugcine ebaleka wagcine siyadojwa ngabanye abafowethu abamsizileyo bamgcina endaweni esafe bendaweni ephephileyo lapha khona umama unagodi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu laba abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uendulanga ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha eMadibeni South ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematopo uwadi 2 ezitolo duze kwezitolo ze 2D2 sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa balimaza lempahla ebalisela imota kababa uHonorable Nyoni owakobulawayo bathaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongudeputy national secretary for rural mobilization bakithi kunzima kakhulu indlela izani PF efuna ukhetho lolu lwe-by-election oluzayo mhla ka 22 ukuba luhambe ngayo lathi njenge-CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanele sebetshayile sebehlukuluze okwanele sebefundi bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo bakithi sikhuza abakhokheli bezani PF ukuba sicela bakhulumisane labalandeli babo ukuba abakhuze bangayibayekele into yabo yokuthi bathaye abantu bethu balimaze impahla zabantu impahla yabantu bethu ngoba lathi singayekela abethu sithiswa lelizwe lingeza ngelibuseke abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu ayisibo bantu abasuka insiza kuwat 4 kumbe ematopo kuwat 2 ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusitshenziswa sobantu beduzane kunzima okokuthi kuzwakale lembobho kulombobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethuselwe abantu asonto encane lesikhuluma ngayo izanu PF isidikile impi kuCCC bafuna ukubulala amalunga wonke eCCC lapha eMathebeleleni
manje amapolisa liwazisile na
amapolisa sesiwazisile msakazi izolo kuvele kwathi umama unagodi ehlaselwa amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapolisa eFilabusi lamhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala ndlovu labanye baye eFilabusi behamba lo Augustine Gumede icandidate yethu kakhansela lo mama unagodi besiyafaka ireport kodwa amapolisa akukabi lento ayenzileyo ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo njalo bafike babaqamba amabizo abo bathi uzibani nozibani yibo abasihlasela khathesi ngikhuluma kunje ematopo lakho amapolisa siyawazisa kodwa kukhanya amapolisa angani akulanto enkulu abangayenza babangasisiza ngayo izandla zabo zibotshiwe okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu babantu balinyazwa babulawe ngamalungezane PF amapolisa ingenzi lutho into embi msakazi into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba amapolisa sehluleka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesabizana PF lapho kuhlala khona amalungezane PF lapho kuhlala khona abakhokheli bezane PF amalunga eCCC bakwazi njalo laba malunga engikhuluma ngawo ezane PF abalandlela abangazivikela ngayo nxa amalunga eCCC angacabanga ukuphindisela yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo ngoba kungavumeleka kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizaboseka nzima abantu bazaphila nzima bonke abeCCC labe ezane PF ngokufana ngoba owezane PF uphuma igazi lowesCCC layo uphuma igazi ngakho owenziwe ngensimbi
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathebeleland South lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni sinye umnumzana Solani nje emnyama moyo
ukukhona ground kathesi ngathi ma-by-election esinawo siyasebenza sigqugquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma-candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehluleka ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years ikuthi okwabo babhizi nge-vote buying vote buying nje ukuthi bathethe isikhathi sokuthi isikhathi sendlala esikhona eMatsouth jikelele kuthi ukudla lokubuyayo kuvela kuma organization yasincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayihlulekayo bakhangelele abaphathikile bakhangelele izalukazi lamakhehla bathatha leyo advantage yokuthi betsho ukuthi babaholisa ukudla ukudla lokubuya kubandla elehlulekayo lezano PF kathi nje abavoti tayo vele ngamakhehla lezalukazi ene yudubo esilabo siyazama ukubabonisa abantu bakithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esithini mangwe esedlalela iziko abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i-5 kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimangazayo ukuthi since ma-by-election lawa esibuyake ebulilima bayethu sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa thina siyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yenu kuyimali ye-tax kuyimali yenu elisebenzayo kunye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo lina thathani kuthi kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukuthi hawu kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe njabo zambe kwenzakalayo kanti thina eZimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana sisiya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi intangencane sibonile bayakhala ukuthi ba-registre ngakutshela babakhanda ukuthi labantwabethu abaningi even abadala bangarejistanga sebathwala ukuthi bayirejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona
lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphepha ndaba lemisakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba yeby election
abakandi wangikhumbuza ukuthi mina vele bese ngikhohlula kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe abakandi into esingayaziyo leyo izibuni zentwala babakandi kakukho endaweni eZimbabwe yonke jikelele kule makhaya eMatsouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo baba gande sutshayela ihlombe yiyona le kuthiwa yi-studio 7 yezwa ngabantu yi-studio 7 etshela abantu ukuthi kwenzakalani endaweni yabo asinawo umsakazo baba gande igovernment yeZimbabwe kayinamsakazo even oyiwot sisemakhaya le size sihlutshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo baba gandi asikhulumi ngabo ZBC ngoba sikasangazi le minyaka engakanani singaze sikunanzelele khonoko asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulanto enzakalayo okukhona nje yikuthi ungathi kwenisikhathi uthi ungangena endaweni enjengabodorobheni uthi uyavula nje umsakazo naloo FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South imizamo yokukhulumisana labebandla lezano PF yehlule kodwa abakulobe enkundleni zokuxhumana ezibalisa o-Twitter labo Facebook bebesithi bona ayisibo abebandla lezano PF abaphehle loludlame kodwa sizaqhubeka sizama ukukhulumisana labo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF selethule amagama amalunga akhethwe kudalele Central Committee kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo abakhethiwe okwakuqala babalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wake wasuka kuleli bandla umnumzana Louis Mathudu. Ababuyelisiweyo ezikhundleni zokuba ku-Central Committee babalisa umnumzana Obert Mpofu, Mike Bima, Patrick Namasa labanye abanengenenge. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani kaloliwe isiyenelise ukuthola impahla yayo eyantshontshwa ngamasela ngemva kokusebenzisa okuyizindizamtshina okuncinyane okungelamtshayeli okuthiwa ngama-drone ngesilungu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona livuka njani ku-Studio 7. Siyabonga kakhulu ngenhlelo elisipha zona lakho konke lisenzela khona ngoba singaba yini ngaphandle kwenu. Enelami igama ngu-Adolf Shaba. Kune-video engiyibona lapho ephuma kuma-elections, kuma-by-election campaign emadoko. Kambe iZANU-PF mayizohamba yethutha ama-youth emashonaland waletha emadoko ukuba nezoyethusela abantu. Le nto le angazi singathi singayibiza yingani, kodwa ikuzama nje ukuthusela abantu into engeke kusebenze. Njalo luqalo lo kuba lomlomo omkhulu, kujale ukuthi inkukhu lomlomo omkhulu ichisha umlomo, yikho sebekufuna manje. Ngoba uma bezofika laphana ikhomini, indawo, isigaba, uma singasukuma simelana laba bantu, akula nto abangayenza noma bephethe izibhamu lezi abazitholeyo. Kodwa hhayi, mina ngilethemba lokuthi abantu bangasukuma beme bevikelane. iZANU-PF angeke ikwenelise konke lokho efisa ukwenza.
Sanibonani ku-Studio 7 asakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7. Olimbulisayo-ke lapha ngumdala uKhumalo ngilani egoli bakwethu. Hhayi, engingakho-ke bakwethu ukuthi ngizame ukuqondisa inkulumo engathi iphazanyiswe womunye obelalele inkulumo yami. Ukuthi mina ngithi amasabhuku abhalisa abantu, hhayi akusiyikho lokho, angishoyo kanjalo, akuqondiseke nje lapho. Mina engakushoyo yikuthi i-CCC ibuya lombiko okuthi ngapha ngemashonaland amasabhuku abhalisa avotisela abantu emashonaland. Umbiko wabuya le-CCC, awubuyanga nami. Mina nganginanisela into evele ikhona, so akuqondiseke nje, angangizwa kabi njalo angasuki alalele i-Studio 7 ngenhliziyo. Njalo okunye, amashona akula muntu ozonda amashona, akula muntu owazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo amashona. Angathi abantu bazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo. Njengokuthi sifostelwe ukukhuluma ngesishona ngenkani kuma road block lezibhedlela la kuye yonke indawo, yikho lokho okuzondwa ngabantu. Njengokuthi kunjenje u-Welshman Ncube uku-CCC bamfake ku position, uMohadi kuzano ufakwe angikwazi ukuthi position bani. Yikho lokho esikuzondayo, yikho lokho okulwiswa ngumqondisi moyo ukuthi abantu abaphume emashoneni bezokwenza okwakubo. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani labo bahlali bakwethu? Siyabonga bakwethu ku-Studio 7 okwindawo wonke amasakazi wethu, siyabonga lonke lapho. Hey, siyabonga bantu be-Studio 7 usikhiphe indaba ezimnandi kanjena bakwethu. Siyajabula njalo zokuthi sizole indaba yeshi. Angithi yazi jike sekuhambeni i-Studio 7 sike lilahlekele ngamafoni ngihlale nje kwezinsuku njengobathi selizithumele indaba lapha zaphinda zangastopha ngoba ngani, ngoba into zakhona kusuke kudontshelwane lapha eGoli zidima ziphuma semsebenzini sikwazi izibuzi lapha ngaphana. So ifoni yahlala ingasekho kwenyanga yonke. Ngiyacela nje iqhubeke ngaleyo ndlela elasekuhamba ngayo, izithumelele nje amameseji ngama-inews lapha zingene kwenambeni yami. Ngiyacelela-ke lokho e-Studio 7 lilapha.
Studio 7 linjani? Thanda ukubingelela bonke abasakazi abasethulela izindaba. Yesh, sithi namhlanje sikhalale labaningi engozini le yenzakale inyanga, abantwana besikolo labo, imuli zabo mayuyo. Thanda ukubonga shuwa bonke abaphathisileyo engozini le. Khona kuyabe sekuyisikhathi kodwa sikhala labo shuwa, kubuhlungu okwenzakeleyo ebazalini laba abawelwe izingozi, abantwababo. Kodwa uJehova ukhona, uJehova kangenile. ngiyabonga ekuseni yanamhlanje
ngomusa nginjabulo bengilele ku studio 7 abalaleli nani basakazi lonke le studio 7 ngilokuthanda ukuthi ngixwayise kwamanje izizalwane zemandebeleni kanye nasemikhleni ngiyalincusa ngiyalicela asiyekeni ukuvotela izanu PF leli asinazihlobo kwamanje zabulawa izanu PF nekhukhura wundi yabo le kodwa namhlanje kuloko sibhizi sivotelana nayo izanu PF le njalo esenzela iluthi iminyaka engamashumi amane lambili 42 years silokhu sihlupheka kodwa sibeleke sigijima nayo leyo zanu bantu bemandebeleni nani bantu basemikhlezi ngiyalicela ngiyalincenga ishiyeni phansi izanu PF le ishiyeni phansi okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwenduna usikhobokhobo ngilixwayisa ngomusa ukuthi hayi izanu ibekeni phansi isisimoshele ibizwe sisimoshele abantwana sisimoshele yonke into nje emhlabeni ngiyabonga
salibonani kusitudio 7 salibonani sonke khona ngapho baphathi bendaba eziyeqiniso iindaba ezingagidi esihlangothi yebo mina-ke lapha sewange lokho engikhala ngendawo ewange la kusetshenziswa khona emachineni ukuthi abantu bayalimala umuntu angaqeda ukulimala emsebenzini usecina amachina besamelaphisa from emlaphiseni ngaye kuthe kumbe kwaqamuka kwabanjani abasamlandeleli kumbe bamkhombase lesi sikhalazo ngiyasikhalaza sila kuhulumente kwabenyasa kumbe babesebhithithi babe lama-ofisi ahlala phansi kwabantu laba ngoba abantu bayalimala umuntu angalimala usekuphelela khonapho kwabasamlandeleli ukuthi ayelungiswa ukuthi abhadalelwe kumbe akwanise ukuthi akhulise ifemili kababhadali ifemili balezimali abantu laba kumele ihulumente ingenele sibilincedisa abantu especially abakhupha abakhombase life yakhe life futhi nxazi waqamuka iqolombo waqamuka inyawo kwaba isilimi esinjani kuze ukuthi bancediswe abantu labo ya abantu bakamthokazi ngapho baphela because singabantu bakithi esinjabelele ukuze ukuthi sibone ukuthi kuyancediseka njani ukuthi umthokazi abe lekusasa ngathi ukuthi bafike sebezebulala abantu bakamthokazi lapha kusale sekungesela abantu abagcina amafamily abo abantu babo beswelele ukuthi ezikolo bayahamba njani sacela sibili ukuthi ihulumende ingenele sibili iwapha ama-ofisi awe-sept wayenasa ayiwangani akhangela ngezokulimela kwabantu ngiyabonga khona ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani thokazi omuhle siyanibulisa Chris Kande mfowethu nawe sijayi sibethulele isigqoko ekhanda mfowethu ngithi ake ngiphawule kancane bakithi siyaxolisa kakhulu ala bantu abazobulisa izihlobo zabo lana izihlobo zakho kanti akunani ukuthi babulise ngefoni ngoba unayo ifoni nale okhuluma ngayo la bulisa ngayo izihlobo zakho akuzobulisa abantu bakho lana thina sibancinanciba sinjeni nxa izanu PF ngithi kanti ake ngiphawule lapho mfowethu ngale ndoda lena abathuthu othi bona balibandla elikhulu baizanu PF bahlelekile manga manga ndoda endala manga usithelela nje isigcwaco mfowethu ufuna ukuzondisa ngabantu ufuna ukufa ungahlela umuntu okufunayo unamanga mfowethu lina lihlukumeza abantu kwakuqala lokho abantu abalithandi liyabaforce ungakhohlwa ukuthi amapolisa lawo ngabafoyi basitshele ukuthi bona baphoqwa ukuthi behlukumeza abantu amasosha lawo ngabafoyi bathi lina liyabaphoqa ukuthi behlukumeza abantu nabo abalithandi ungacabanga nje abo bantu bethi liyabalithandi abalithandi liyabahlukumeza liyabayathusela waye lingafuni ukuthandwa fethu ma ukuthi njalo waye lingathandwa fethu thandani fe phela njengawonke umuntu namanga nje manga luhlaza joko akukho umuntu othanda lakhona la kustudio 7 akaze ngizwe umuntu olisapotayo tunamanga ndoda hhayiye kamanga yasibhora thina ngiyabonga
lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo lwe-WhatsApp +1 202 465 0318 zibe mfitshane ke incwadi zenu imilayezo yenu ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke siyabonga njalo lingathuki ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump osebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomidi ecubungula umvukela okuthiwa wawujojozela utrump ubikwa ezama ngamandla akhe wonke ukuthi engayi edaleleli ukuhlaziya lolu daba sixoxe nolandela izombusazo welemelika umnumzana difa wajabhi bhango dube
Isinqumo esithethwe lidale lesenethi esokuthi umnumzana uDonald Trump akabuye azoletha ubufakazi azobuzwa mayelana ngalokho okwenzakalayo. Nxa besithi akabuye kungumthetho khona ukuthi kufanele ukuthi abuye ukutshengisela ukuthi akekho umuntu phezu komthetho njalo umuntu nxa ukuthi uyabandakanyeka entweni ithize kufanele ukuthi abuye azobuzwa ukwazela ukuthi kutholakale kahle ukuthi okuyikho kwahamba okwenzakalayo kuyini iloba nje ezinye zempawu zakhona zalokho okwenzakalayo belakho. Sekungenzeka ukuthi nxa bengathi bayamletha kube lokungahlaliseki kuhle ngoba uDonald Trump asingakholi ukuthi base sekhona abantu abamesekelayo njalo kathesi nxa sithi siyakhangela sebebaningi kakhulu abantu abasekela uDonald Trump ikakhulukazi nxa sikhangela indlela ayebhede ngayo udaba lwaseRussia njalo ukhuluma kakhulu ukuthi yena ngesikhathi esaphethe esaphethe impi yaseRussia yayizange ibe khona njalo yayingasoze ibe khona ngabe kukutshela ukhona osekwenza ukuthi abe labalandeli abaningi kakhulu okungenza njalo ukuthi kube nomthelela ukuthi nxa bengathi bayambiza lapha kugcina ekugcineni kube ungathi sekusiba lokuba lomsindo kakhulu noma abalandeli bake sebegcina sebebuya njalo bezoyiboycotta lento okuvusa umsindo ukuthi lento le ingabi into engahamba iqhubekele phambili ngendlela idalele senate elifuna ngakhona ukuthi kwenzakale ngakhona.
Ngokubona kwakho ubufakazi abathi bukhona buyakhomba na ukubana lo owayengumongameli uTrump ecine ebotshwa ubona kusenzakala yini lokho?
Angiboni babugande ukuthi ubufakazi lobo bukhona bungagcina kusenza ukuthi uDonald Trump abotshwe. Engingakubona nje ukuthi nxa mhlambe bengaze bemthole lecala sokungabe lesizumbulo semali thize abangamgweba sona ukuthi abhadale leyo mali ahlawule lokho akwenzayo noma lokho akudalayo ngenkulumo zakhe okwagcina kusenza ukuthi kube lomolakalo ofana nalolo esawubonayo. Kodwa ke yena ukuthi aye ejele angibona ukuthi lokho kungenzakala ngoba njalo asingakhohlwa ukuthi indaba zepolitiki lezi zinzima kakhulu njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besasekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 ekwele bilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo.
And no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Gun you use
isikhathi sesidliwe umangoya savuma ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo weGugurahundi olukhokhelwa izinduna lamhlanje kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho uzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni isikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.